soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolithi lepolitech kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza zicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti.
iZANU-PF bachilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu.
Kodwa ngakwelinye icele abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi yikungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa omakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi.
President wethu ubaba uMnangagwa usefake iBhinga enhliziyweni yakhe, akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni eBhinga.
Kule nhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini kwele Melika zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina.
So immoral ama Russian soldiers owathes sibona ngathiwa i-law and abafuni ukulwa impi abangayizwisisiyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolitshi lepolitech kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza zicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Ngomvulo uhulumende wazise ukuba sokuvulwe ikolitshi leli elithiwa ngumongameli Emerson Mnangagwa uqobo lwakhe owalayayo ukuthi livulwe. Kodwa akukabi lendlu zokufundela okuyikho osekubangele ukuthi abanye basole indlela ezayenza ukuthi kwenziwe lolu hlelo. Sixoxe lomela isigaba seBhinga North kudalela ePhalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Chris, ipolytechnic siyayamukela. Yonke into ethuthukisa abantu bakithi siyamukela. Bokuqakathekile kuphela into yakhona ukuthi asiyenzeni ibe yinto ever sustainable, ever yinto eyaphuchisa izifiso lamaphupho abantu bethu. Ukuphoya kuvuka nje usufaka umshasha laphana, kungela qiniso ukuthi into le izaqhubekela phambili yini laba abantwana sebeqalisile beze bephutsha. Yikho kungani kuloduku. Asifuni kwenza into zepolitiki ezokwenzela ukuthi bambone ukuthi nanku esengikwenzile. Angani uvuka ukhona, lina kade livele likhona libusa iminyaka yonke le. So sisafuna ukuthi sizwisise sibisibile ukuthi into yona lena asebeyenza. Zile mbabonile abantwana abakhona abayibothu abafunda lapha ngike ngafika khona ngaba labanye babo balokuthokoza abantwana kulokuthokoza ebazaleni babo ukuthi into esiyenzakala into engabaphutshisa phakathina kwamaphupho wabo. So into enhle ke nxa leyo nto yenziwe yaphutsha, but engikwesabelayo leyana into indlela engiyibona ngayo ungani yenziwa vele ngendlela yezinto zeZANU-PF eyamabheka la okuthiwa khona yabunjwa yakhiwe emakhaya. Sawabona lawa namabheka but azange sibone ukuthi acina ngapha. Njalo asifisi ke ukuthi kube njalo ukuthi abantwana bethu sebe labazali sebe abantwana sebeqeda isikhathi sabo maybe umnyaka kumbe iminyaka emibili abazali bebhadala izimali zabo laphana into yakhona ibisiphelele emoyeni ngoba kuyabisela abantwana emuva. So khona sizabona ukuthi iyangaphi, sikhangele siyayibona nxa kuyikuthi izahlala ikhona siyayamukela.
Manje ngokubona kwakho isizathu kungaba kuyikuzama ukudinga amavoti yini phambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
iZANU-PF bachilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu.
yikho bezama ukwenza ubuqinga bonke esibubonayo ukuthi behamba bebuthanisa amalori sokuthiwa kuyalungisa umgwaqo kuphela umnyaka lingaboni lutho ngoba into leyana yabisenzelwa ama-election ngakhangela umgwaqo webhinga tugokhwe odlule siyabhuwa esiyabuzuba laphana kwabuthaniswa inhlabathi isilesikhathi eside kulokhu kuthiwa khona hhayi sunukwakha 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 khathesi sesabela izulu ukuthi izulu selifika kakulalo lutho olwenzakala laphana uhulumende ama-contractors akhona akhona nje azihlalele amalori ake evuswe gijigijime kwenzakala ngani kule nto eyenzakalayo but kungela lutho olwenzakalayo so ke isifiso sethu ngesokuthi laba bantu bengayenza into zokudlala ngathi belokhu becabangela ukuthi amavoti bayawathola ngokudlalisa ingqondo zethu bangene ngo-1980 kuhulumente ilizwe leli lonke ngabe selidevelophile alubizana uPF be serious but unfortunately ngama-criminal ngamasela ngoguluva abalokhu bezama ukuthi beqile abantu akula nto engahamba nxa kuyikuthi oguluva beyiba badlale i-front line so sibakhangele sizabona ukuthi kuyaphutsha njani kodwa siyabe silokhu sikukhangele sikumonito kwinto kwakhona
lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela isigaba seBhinga North edalele ePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga kusenjalo abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi ikungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa umakhale khukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi ayeneleyo. Lokhu kwenzakala lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende usesungule inhlelo eziningi esigabeni seBhinga ngoba kungela muntu okufanele asalele emuva kwezentuthuko. Esinye isakhamuzi seGohole umnumzana Tapiwa Moyo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi indlala ibhahile njalo abantu baphila sengathi kusendulo.
Akula network sinsela lamhlanje. Ukukampaign abafika becampaign kuphelele bonabo. Imgwaqo kathi esingisho legravela iseko sokulobhuku osolukhona. Akula moto ezihambayo. Kuyazihambela ibhasi eyi-1 nje. La yabincengisa kodwa iqedi iveki ingafanga la ibhasi yakhona. Abezanu siyabezwa bayakhuluma bathi bayathuthukisa iBhinga bayathuthukisa iBhinga kodwa kithi laphana esigabeni asikakuboni lokho. Mabethi bayathuthukisa maybe babekhatshana leBhinga senta letown le okuvele kuthuthuke khona ngapha emakhaya ngapha bangeni ngapha lokho akula nto ephucukayo. Vela abantu bangale ngathi baku primitive life ukuthi abagqoka amabhethi nje yikho lapho kulwa mehluko khona so angazi ukuthi singathola sizobani kugovernment ukuze kube la at least kube lama-network kufanele ukufona kahle ungazange wayagada intaba lezisasa le mgwaqo belungise befisa ukufaka kwithara umgwaqo wekhariangwelo okhariangwelo yiwoseweswi yalo
ngaphandle kokungatholakali kwamagagasi kuyini okunye njalo okwenza uthi impilo yesigaba sakho ilukhuni.
Kula kwenzima kukhulu lapha eDobola. Mina ngafundela kaphandle ngoprimary nesecondary. Akula maclassroom kwasifundela ngaphansi kwesihlahla. NgoJuni kwalaphana wathola ngamabhuku sokuphephukile sokuhambe ngomoya. Umntwana onjengo-third one you can walk distance more than 15 kilometers in hour. Siyesikole. Khona lapho uyabe esuke ekuseni engazanga. Angilamphako uzaze kudle sechayisile sevele esikolo ntambama hayi into azathi azi ezinje ekhaya ngekho zathola besibeka igwadla hande kona kuzorayi akulakudla kulenzala inkomo ziyachuba yi-primitive life sibili naleyani yamasini lamakoyikoyi akule kunzima okukhulu abana angathi besinancediseka njani.
Lo ke ngumnumzana Thapiwa Moyo isakhamuzi seDobola eBhinga. Siphinde saxoxa lo mnumzana kulakwashe Munsaka esinye njalo isakhamuzi seBhinga esikubandla leZanu PF yena ochasisa ngenhlelo uhulumende asezisungule kulesisigaba. Inhlelo eziningi kulesisigaba zibikwa seziqale ukusebenza.
upresident wethu ubaba uMnangagwa usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni ebhinga. Ngikhuluma nje imigwaqo enjengabo Kariangwe, i-Dust Road, kodwa ngawuhamba songani uhamba ethareni. Muhle okumangalisa umgwaqo lo ovela e-turn off Kariangwe vele manjolo. Siyakhona luziwe efika eKariangwe kathesi bayagijima ezintabeni kuyamangalisa. Umgwaqo lo njalo amagreda lokho esakhona awe-TDF asawuyenza umgwaqo lo uze uyefika okuthiwa kuselusulu. Usuka esiyebhinga usiya esiyabhuwa letwitcha eCaroy ngikhuluma nje uyafakwa itara, into eba emangalisayo emangalisa isigaba sebhinga ukuthi iminyaka yonke le lokho sikhala kathesi bafaka itara sikhangelela ukubana i-DDF ngalowo mnyaka yaqeda i-10 kilometers yokufaka itara. Ngikhuluma nje sebevule umgwaqo oweceleni othiwa ngesilungu i-detour e-7 kilometers yiwo umgwaqo sesiwusebenzisa ngoba i-main road sebefaka itara. Sikhuluma nje lokunye okungumgwaqo okuncuncuncu okuya ezindlini zabantu lakho kuyagredwa njalo kathesi. Ngikhuluma nje lusulu le bridge elaselifile lilungiswa yi-ministry of transport. Ubo-DDF siyakwazi ukuthi sokufakwa ukuthiwa sesuka ku-aerodrome sesifaka ukuthi be-domestic airport bayalungisa nje izolo sesiqicana ngama-truck amankalakatha aletha itara. Yebo, kulezinye indawo sezisedele ukuthi kufakwe i-network kodwa ama-network providers ethu ahlanganisa ama-private lakahulumende bayagijima-gijima. Ngikhuluma nje i-net 1 ilama-programs amaningi kakhulu awayenzayo awufaka i-network ebhinga. Ngangixoxa labo emalangeni adlulileyo oxoxa nge-booster asebenzisa qalisa ukulifaka eChunga bebambene le-Econet le-Telecel under Portras. Bakukhuthaza ukuthi befake nje ezinye indawo. Bakhuluma nje umgceke ukuthi ha uyabona baba sesifake ama-booster amaningi ebhinga mana sike sibambe ezinye indawo. Inkulu kakhulu indawo lehlanganisa amaganga uyezindlini uye emaganga usuka lapho oqasela khona ibhinga lalapho ecina khona uyatravela kuma 480 kilometers lokhu sebhinga. So kwezinye indawo labo bayakhangela ukuthi lapha singafaka siyachaya yini imali esiyikhangeleleyo nenamba yabantu ngoba uyathola ukuthi enye icommunity labantu abalutshwane ayikatholi i-network. Kodwa i-vision kamongameli welizwe ngeyokuthi wonke umuntu ebe le-network and siyakhona kancane kancane.
Okwendlala-ke lokuthi abantwana behambe imango emide kakhulu besiya ezikolo, abanye njalo befundela ngaphansi kwezihlahla, kusesekhatshana yini ukuthi kube le ntuthuko kulezi zigaba?
Ngiyathemba sonke siyakwazi okwakhulunywa uhulumende wethu ukuthi akula ozafa ngendlala ngoba uhulumende usefake wagcwalisa iziphala zakhe, wagcwalisa othiwa yi-skill strategic reserve, lo mumbu omningi kakhulu ophiwayo abantu abatsheneyo under i-social welfare. Kathi sengikhuluma nje abanye besaqedisa abakulimayo kodwa abakulileyo babevele benikwa ngoba bakhayelela ukuthi bona babe bengalimanga.
Alo-ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka, isakhamuzi sebhinga osekela ibandla leZANU-PF obekhuluma icingweni losithandekile Mhlanga yestudio 7 ekhona le ebhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi eleRussia linikeze umongameli Emmerson Mnangagwa isipho sendizamtshina yohlobo lwe-helicopter elemitshina yakulezi nsuku eyokwelapha kunye lemota yezigulane i-ambulance. Leli phephandaba lithi izipho lezi bezimele zenzelwe nsitha ukuze umhlaba ungazi ukuthi uMnangagwa waphiwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele amazwi akhe enduduzo kumuli ezilithumi ezilezihlobo labangane abatsha eplazini lesigodini ngomvulo. Iplazini leli kuqhamuke umlilo omkhulu kakhulu okukuthi abantu laba kade bezama ukucitha wacina usubagqagqele wabathisa. Umnangagwa wethule amazwi akhe enduduzo enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo sanibonani bantu bonke Studio 7. Hayi akuna problem, into nje kuba yuyaluyalu obukhona ezweni. Into eyenzakalayo ukuthi ke asikhangeleni, sikhangele siye phambili singakhangele emuva. There are some fears ezenzakalayo ebantwini, abantu basuka bexakeka. Let's look at iLesotho. Mawukhangela iLesotho, how many parties were there? There are more than 50, but the newly born party won the election with distinctions. So nakhona eZimbabwe, there mustn't be any fear, there mustn't be anything. Abantu ababe nesibindi silingayithuselwa, abantu abahambe bevota, but you can't just go there uye vota ungaregister. The most important thing ukuya register, uthi siba nekwiri, ikwiri yakho icho ukuthi uregistile, because some people are just talking bengazanga bayikwenza konke kona lokho. So yes, thank God ungazathi mnyaka ofika ozayo njengoba is around the corner, kufika abantu bekhone uku vota, then iparty iwine, iparty eyabe iwinile in a right way, but not ZANU PF. Okay, thank you.
Salubonani, salubonani msakazweni, salubonani, salubonani ku Voice of America. Sicela sithumele nje inews, ama voice note news, sizothi lizibamba njani, sesithanda lesi stage lokuthanda lomsakazo lisakaza khona indaba zonke ezenzakalayo. Manje lapho sikhona mana ubambeki kahle, so sicela sithumele nje libe limfotela inews khona lamkenzisa ukuthi ikumi njani ngezindawo ngezindawo lapho elisisakaza khona emsakazweni omuhle omngqungquthela omkhulu kakhulu iVoice of America Studio 7.
Evening Studio 7, yekezwakala uMr. Guduzana uthi izinto zisuka from usubhu kusiya phezulu. I think you are using a wrong approach versus ZANU, Mr. Guduza. Akwenzi ngoba osobhu kuvele ngabeZANU. In this particular case, a referendum, it has started from United Nations. Jowa uchief echilo undweni ukuthi uqale ku United Nations, like AU. AU le United Nations and so on, yabanika ke i directive how these things should be done. Usopho kuvele wazini ukuthi angatshela ukuthi referendum, but some of them don't even know ukuthi into ukuthi ay referendum kuyini. Plus some of them are subservient to ZANU PF nama puppets ezanu. So lapho ke bengicela ukuqondisa ukuthi with the system you want to use, when I was starting referendum, if I guys and then ZANU, and this ZANU cannot allow that to happen. I will land the ongayenza ngendlela wena okubeka ngayo ukuthi enduna west. Those guys are given cars, banikwa ama packs, banikwa ama coupon if you will, banikwa everything, bafakelwa ama gates emzini yabo. I think you are using the wrong approach. The referendum, it cannot be done in a rural setup like into ZANU. So I think there you need to be corrected. In those referendum, they start from up there, because these are international issues, because they're talking of boundaries of countries. Is in domain carisele pezu. Also boundary Zimbabwe, they don't even know about that, and they are ZANU-ized.
Njani elibingelela lonke basakazi nabalaleli nje endlini ngifaka umbono la yabantu bathule nzima emakhala abadala bathule nzima bathuliswa nzima bayenza banjwa by force ukuthi balandele ZANU PF. Osebhu babatshela ukuthi indawo yonke le isigaba sonke sizolongokwakhe uhlala lapha ngeZANU PF. Abantu bavalelwa abanqabela ukuthi belandele amaphathabo abafunayo ngenxa yokuthi kuthiwa indawo le iphathi yeZANU PF somethi lilandele lezo zinto zingahambi kahle. Abantu badala bathule nzima shuwa bakithi mayokwinkulu engasiza abantu bathule nzima lapha emakhaya lapha kakhulu indawo nje zazingamaplazi lezi kudeza kuthiwa amakhiwa sizafaka abantu bathule nzima baphila nzima siwa batshele kokwenza iZANU PF batshele ukuthi indawo leyi la iphiwa yitswa kuyanti lingayikhuluma lina labo sebhuku bakhona batshela nzala abantu bathule nzima zalo babarobha babaniki lutho bathule nzima abantu bakithi bazingabe kuyavuma kwinkulu azwele shuwa abantu bathule nzima shuwa emakhaya lapha badala bathule nzima impilo epilwa impi yabantu bathule nzima ngezane PF esikhathele ngizwehlile ukuthi balungise izinto umsebenzi uhambe Europe abantu kuphela bethu into ezingayisizwe ukukhuluma izinto ezingancediyo abadala e-Europe abadala nabantu bavula amehlo bebebone mani ukuthi lo mbuso mani ufile mani kwehlulekane ngitho akula mali kathi esethenga eZimbabwe imali ethengwa kwamanye amazwe nakuzame ukufake i-gold coin yabo le isebenzeni isebenzeni ingaphi kathesi abantu badubeka balazimali silazimali siyahawula kwini sokho nokho izona i-PF yehlulekile iphume embusweni mani
salibonani mthokazi omuhlele ngabe linjani elibingelelayo ngo-TB ncube laphana ya cela kini lonke ligweki i-MRP ukuthi lingegxiki lithola amakhadi ayo laphana khona umsebenzi wayo uzakini lona leli lithenjiweyo okuyilo lingasikhulula kule nkinga efike zamani nje ukuthi i-MRP lisapoti ngokuphelele iyekele nje kuyigxeka kuyewakhuluma nomqondisi imali ake nemsola o isola ukuthi thina sithangeke sihotele upresident labona imali yenza so ndizoxitshela abalandeli be-MRP akade bengavoti kujabo ingayekelani ukuthi lithuke i-MRP ngoba kusiyena kodwa uma khe lithuke umqondisi kanje angeke vena angeke sizebeyivotile sisisiya lo sisi lobesi
ngiyabingelela kumthwakazi wonke labasakazi siyabonga umsebenzi omuhle siqhubeka liwenza ngicela uPaula ngobaba lo uthuma lo wezanu lo ukuthi awezama uzinanzelele ukuthi ukhuluma njani angakhuluma ukudelela ngoba nginila ngumbuso wabo lo osibadaka uzobaphunyuka bazozisola angakhuluma ukudelela yabo zinanzelele ukukhuluma kwakhe angabo ukukhuluma ukudelela angabo ukukhuluma ukudelela besitshela ukuthi kufanele ukuthi abantu betshaye lihlombe khonokho sokwenziwe ngukhulumende lezekhe yikuyini asebekwenzile bengafuni ukwenza ama-reforms afunwa ngabantu bethi sitshaye lihlombe kwasebekwenzile kathi sokufanele sesibancenge yini ukuthi bayenze okufunwa ngabantu bezimbabwe kanti sebebusa ngenkani yini elizweni lezimbabwe kufanele ukuthi abake basitshele kahle kahle ukuthi kathi babusa ngenkani kumbe babusa ngentando yabantu ngiyabonga msakazi
salibonani Studio 7 salibonani nabalandeli igama ngujoseph mkhokeli ngike ngezwa uthuma ekhuluma lapha ngendaba yokuthi kulabanye babo abaphuma endleleni so kutho ukuthi bazokwazi ukuthi umuntu oma phambili kwesitimela uthembeni so ngezinye indlela utho ukuthi bona bayabulala ngoba isitimela ngamaphambi kwazo asikwazi ukuma siyakubulala so uthi bayabulala vele bona yinto esegcekeni le abayikhulumayo kodwa hhayi one day is one day kazi labantu lele lingaka sukusela ngegugula wundi lokho bengali funa ukuligeza kazi lo muntu liyakhuluma sidakalibambe laye lingatshoko siyabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Ukwezemelika kulenhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina. Iziphathamandla zelemelika zithi kulobufakazi bokuthi izikliwi lezi ngeza kwele Russia eziphindisela ukwehlulwa kwebutho lakwele Russia ngele Ukraine. Kubikwa imitshina yamakhompyutha emagcekeni endizamtshina ike yamiswa okwesikhatshana. Lokhu kwenzakala kukubhomba kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia kuqhubekela phambili kusukusela kuthange kwaqhubeka izolo. Ukuze sihlaziye impi yakwele Ukraine sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Muringai.
Sibona ukuthi iRussia angithembi ukuthi yayicabanga ukuthi impi le yayiza kuma until this time or isikhathi eside. Babe khulume labo besithi babe zaphongu chaya iUkraine in 3 days. Batshela wonke umuntu lathi sakuzwa khonokho ukuthi hayi iRussia yayiza qamula iUkraine within 3 days. But esikubonileyo kathesi ukuthi amaUkrainians lawo indawo yabo elabo khokho babo so bona abaso babe ngasoze bekuvume khonoko banikwa izikhali ngama Europeans lama Americans ukuthi labo bazincede and sabona la u president we Ukraine bezama ukumncenga labo abamelika ukuthi aphumelizweni lona leli iRussia iphongi yenza intando yayo but yena wayala and kathesi sesibona i Ukraine sithatha indawo esasezithethwe iRussia ekuqaleni kwempi so sibona ngathiwa i Ukraine is the upper hand okathesi and abantu bangkhona sebe siba lesibindi ezesabisayo sibona ama Russians lawo the loser esithi yona he faith ukuthi baza nqoba yona le mpi sibona abantwana abaningi sebebalekile baya kwenya amanye amazwe abhodana le Russia esibona amanye amasocha bengabaniki ukudla e Russia so imoral ama Russian soldiers owathes sibona ngathiwa i law and abafuna ukulwa impi abangayizwisisiyo ngoba abantu laba yisihlobo they are related they are cousins so kungani unzima ukuthi baye kulwa lama Ukrainians
abaningi sebebalekile kwele Russia kuyajengisa na ukuthi kuzaba lobunzima nqa ele Russia lingazama ukuthi libuyele ezigabeni lezi ekade lizithethe lathathelwa
mina ngibona impi le isiphela ngezikhali esithi ngama nuclear weapons ngoba sibona umongameli welizwe iRussia othiwa nguPutin ngathiwa gala mabrey ngafuna ukuthi into le iphele yena enganqobanga o ele advantage ukuthi wanqoba so khonapha kuyahlupa so ukuphela kwempi le hayi siza kubonga lathi uNkulunkulu asigcine sonke ngoba izikhali ezithwa ngama nuclear weapons zingasetshenziswa iWorld War 3 iyabe siqalile.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo.
Isikhathi sesesile sidliwe ke ngumangoye silomhawu isikhathi kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zeBinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lePolytech lezinye inhlelo kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza sicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www. voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.